Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlazi mashumi mabili lanhlanu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe limanyane lamanyamazwe eAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day ngembuthano etshiyeneyo.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelaleni. Uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanyamazwe ase organize kuma community wethu imidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane sicale sibumbane futhi
udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla lezano PF kobulawayo lukhumbuze abanengi ngodlame oluvame ukuba khona nqa ilizwe libhekane lokhetho sihlaziya loludaba. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders linqotshiwe ngeleChicken Inn. Sizalethulela enye njalo impumela yemidlalo yonke yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day. Emazwini akhe okunanza leli langa umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthe iAfrica Day lilanga eliqakathekileyo kakhulu elokuthi izwekazi leAfrica lihlolisise injongo yokubunjwa kwehlanganiso yeAfrican Union ekhanya ingasananzi izifiso zabasungula lenhlanganiso. Njengendlela yokunanza leli langa omkaTsvangirai unkosikazi Elizabeth Tsvangirai utshone lezalukazi lamaxhegu abagcinwe engabebandla leSalvation Army ebumuzo Old People's Home eSt Mary's emzini weChitungwiza wabanikeza isipho sokudla. Kubika uMavis Gama.
Lawo ngamakhehla lamakhehlakazi ngesikhathi bejabulela impahla abayilethelwe nguNkosikazi Tsvangirai. Esethula isipho sake kulo muzi uNkosikazi Tsvangirai uqonqosele kudaba lokuba kumele abantu bengaze bakhethana ngemihlobo lokuthi bakuliphi ibandla kodwa wathi kumele batshengisane uthando sikhathi sonke. UNkosikazi Tsvangirai wengeze wathi kumqoka ukuthi umuntu angaze akhohlwa ukuthi uvela kuphi kungakho yena ekhethe ukuzachitha isikhathi sakhe laba kulomuzi webumuzo oseSt Mary's okuyikho azalelwa khona wakhulela khona njalo egcinwa ngugogo wakhe osewabhubhayo.
Chikumbiriso changu kuti tese daitaisa musoro pamwe chete tamboregedza kupoliticiza zvinhu zvese zvatinoita.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi kulomuzi webumuzo uMajor Cynthia Nyarubero ulandise phezu kobunzima ababhekane labo kulomuzi owakhiwa ngomnyaka 1974 esithi usuluphele njalo udinga ukulungisiswa. Omunye wabahlala emzini lo ugogo uMfatiyane Sinayi utshengise ukusijabulela isenzo sikaNkosikazi Tsvangirai.
Lapha ukuqala phela nwanihlala lapha kakomu eplazini. Ya, eplazini lakhe leli futhi. Akuthi ungunzile ukugula akuthi hawu lapha ke niyasapotwa hayi niyadla niyasutha ya asukuthi lapha ke niyalala nendlala hayi.
Mamachumi amathathu lanye abagciniwe kulumuzi webumuzo Old People's Home omdala wabo elekhulu lanhlanu leminyaka yokuzalwa 105 bekujatshulwa kudliwa ukudla kwemini kuphuzwa unamnede abalethwe liqula ebelihamba loNkosikazi Tsvangirai lapho kusethulwa limpahla izalukazi lamaxhegu besina. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngumevisi kama.
Lokhe sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene lezizalwane zakwamanye amazwe. Ekunanzeni leli langa kule nkuthazo yokuthi kube lokumanyana ekulwiseni umkhuba we-xenophobia kumbe ukucwasana ngobuzwe. AbeZimbabwe bona bakhuthaza osowabo ukuthi bekele ukudala amacala okungenye yezinto eyimbangela yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eSouth Africa. Kubika uBenedictine Hlapho.
Indaba esegudwini yesikhathi kunanzwa ilanga leAfrica Day yalonyaka kwele South Africa ngiyokudla amathambo engqondo ngokungenziwa ukuqeda inzondano esivame ukuqhamunga phakathi kwabakwamanye amazwe lesizalwane zakuleli. I-xenophobia iqale ngo-2008 yeza njalo ngo-2015 lo-2016 kanye lalonyaka. Abakwamanye amazwe la bathi lonyaka bakhethe ukuchumayela ivangeli lokubambana kwabansundu ukuze kungasabi khona ukuhlaselana lokho. Abanye bakhuthaza abakwamanye amazwe ukuthi labo nxa befika kuleli baziphathe bahloniphe abaninizwe. Isizalwa seZimbabwe uMnumzana Bongani Mkhwananzi uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezilomkhuba kudala amacala kwele South Africa ukuthi zekele lokho ngoba kubangela ukuzondwa kwabokuza bonke.
Thina nathi sokumele sidlale indima enkulu ekuhlanganeleni nabo ukulungisa inkinga zabo, ngoba inkinga zabo ziyahlangana nezethu. Ngoba uzinza kwazo nathi kuyasinceda nje ukuthi abantu bethu baphile kahle nomphakathi.
Umsekelo wenhlanganiso ye-Creative Communities uMnumzana Vushi Lakale ukuthaza abakwele South Africa labakwamanye amazwe sithi isikhali esikhulu sokulwisa i-xenophobia yikuqoqa imidlalo yebhola, ukugijima, ezokucula lakho konke okungenza bazane ngcono.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelalini uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanye amazwe, asiyi-organizeni kuma-community wethu. Yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi kube imidlalo echubekayo ilokishi nelokishi.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khumlani Moyo okhokhela iqembu leZimbabwe emdlalweni ehlose ukumanyanisa abakwele South Africa labanye abavele emazweni achiyeneyo kuzwekazi le-Africa uthi imidlalo isidala umehluko omkhulu ekulwiseni i-xenophobia.
Iyasiza kakhulu ukuthi njengamazwe ase-Africa sikwazi ukuthi sihlangane emdlalweni, sikwazi ukuba ngama-Africa. Ngoba last year I think we kunama team i4 but lonyaka ahlukile ngoba sinabantu be-Ethiopia nabo abadlalayo nelizwe lala e-South Africa.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngelanga lokuthakazelela Africa Day inkokheli zamazwe zilomlando wokuhlolisisa ukuthi kuyini okwenza iningi labantu e-Africa lihlupheke abanye besiyagcwala kwamanye amazwe kanti wonke amazwe aselozibuse.
Ngoba sise sathola uzibuse e-Africa kodwa inotho ilokhu ingekho ezandleni zethu. Inotho isezandleni kwezinye indawo, ezandleni zamakhiwa njengalapha eSouth Africa, kuthi elizweni lakithe njengeZimbabwe inotho isezandleni zabamnyama abalutshwana abayibababusayo. Abantu abaningi kabalani notho ezandleni, yikho abantu begcwele amazwe wonke.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lubehle Banda ukuviyelwa bomama enhlanganisweni ye-African Diaspora Forum uthi umlayezo omkhulu ukuthakazelelwa Africa Day ngokukuza umkhuba osubhakile kwele South Africa wokuhlasela abesifazana mahlayana.
Akala abalamandla okuzivikela, the masculine power njengawo amadoda. So sifuna ukuthi si-raise awareness nge-domestic violence ukuthi it's not something that should be taken lightly. Sifuna ukuthi sizame ukuthi si-approach uhulumeni we-South Africa, especially where women are concerned, ukuthi they should strengthen their policies regarding women.
Njengoba ilanga le-Africa Day lingakemukelwa njengekhefu kwele South Africa, igigi labakwamanye amazwe lokuthakazelela leli langa liza kwenziwa ngomgqibelo. Lapho-ke bazafola ezitaladeni zelokishini le-Uvel betshengisana okuligugu kubo kwezamasiko lempilweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Amapolisa akwele Botswana aphakathi komkhankaso wokubopha lokuphindisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Amapolisa athi abantu bakhonona ngokuthi abangena kulelo lizwe laba be ngaphandle komthetho yibo abadala amacala amanengi, kubika uMartin Ngwenya.
So isikhathi njalo sokudlala amacatshelana phakathi kwamapolisa kanye labezimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni. Amapolisa aweBotswana abike ekuqaleni kweviki ukuthi asesungule umkhankaso wokukhipha wonke umuntu ongene elizweni ongekho emthethweni. Isikhulumi samapolisa umnumzana Witness Fosija uthi uZulu weBotswana uyakhonona ukuthi amacala aseqongile ikakhulu esikolweni eHaburoni njalo adalwa ngabangena elizweni okungekho emthethweni. Kule nkulungwane lenkulungwane zabezimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni, iningi lizodinga ukusiphilisa kukanti abanye badala amacala. Kodwa akusabethusi abezimbabwe ukuginyiswa amapholisa ngenxa yokuthi sekuyinhlala yenza njengoba umnumzana Melusi Ndlovu esitsho.
Sokuyimpilo yethu ukuhlala sigijinyiswa ngamapholisa nje nge-operation yabo leyi entsha. Kodwa nxa sikukhangela kuhle sibona ukuthi ngayekhaya izinto zonke zilungile, ngasigijimi kangaka sibalekela amapholisa.
Umnumzana Alfred Lunga layo khala ngokuthi isimo ekhaya yiso esenza abezimbabwe baphenduke inhlekisa ezizweni.
Kula kuphumula nje amazimbabweni, sesihlala sigijima besithi senza lokhu lalokhu. The best thing about thing esingayenza ukuthi sizilungiselelize ukuthi sibuyele khona, cause ezithiza hayi akulo makhelwane abasifunayo labo sebekhathele ngathi.
Ababanjiweyo basiwa esitokisini kuqala besalinde imota ezaziwa kakhulu ngokuthi amagumbagumba kuthi sibathwale zibalahla emngceleni weplumtree. Kodwa iBotswana ithi iningi liyaphindela noma nje uhulumende khala ukusebenzisa izigidi lezigidi zamapula ukubuyisela abezimbabwe emuva. Abanye bakhala ngokukhahlanyezwa ezandleni zamapholisa, kodwa noma nje kunjalo babhensela ukuphenduka kulokubuyiselwa ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngeseHaburoni kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqhakateka kwemfundo yabantwana abangamantombazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende welePilitane unkosikazi Theresa May uthi uzakhalaza kumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuvezwa kwembiko eyimfihlo ephathelane lesehlakalo sokudubuka kwebhomba edolobheni leManchester okwenziwa iziphathamandla zeMelika. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla kwele Nigeria zithi imali yokuphathisa abaswelayo incane kakhulu njalo uncedo kalufinyeleli abanye abaswelayo ngenxa yempi kahulumende labahlamuki beBoko Haram. Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla lezano PF kobulawayo ngesonto kukhumbuze abanengi ngodlakela oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Lanxa udlakela lolu lwalunganeno kukhetho luka-2013, ukhetho luka-2008 lwaba lodlakela olwesabisayo kwafa abantu njalo abanye bashiselwa imizi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe kuyini okungenziwa ukwenqabela udlakela lolu kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuphendula lombuzo sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo lelunga lezanu PF umnumzana Effort Inkomo.
Into qakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukutolerate i-views omunye umuntu kumbe ukutolerate umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababebandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukathi abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwani.
Makhumalo ngena khonapho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala kumele kwenziwe ukuthi ibandla lezanu-PF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze batshayana ngoba sonke siyazi ukuthi ibandla lezanu-PF lilandise ukusebenzisa udlangudlangu ukutshaya abantu. Sikhuluma kunjenje thina njengebandla le-MDC kulomama umuzishumba wembekwa othiphele umuzi ngabantu bezanu okuthi ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukutshaya abantu nokutshisa isizwe ekhankaseni u-2018. Abantwana bomuntu munye iZimbabwe neyethu sonke kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda inxase njenga sikhankasa ngathi ngemuni sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo yibona ye sinembono etsheneyo ngababandla ekwalandelayo kodwa kakutsho ukuthi kumele sile kumele singene phansi sikhankase sedlulane silungelelane siyehlangana emabhokisini.
Babunkomo, umongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi nengi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana singathi asamlalela nawo umongameli.
Liqiniso ukukhuluma kuhle ukuthi umongameli uyabe xwayisile ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini izinto lezintweni zesiKristu. USathane ubhizi ungenisa ukuxabana usebenza 24/7. Ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale kodwa ayisikho kuyinjongo njengobusitsho nje ukuthi umongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akula muntu okufunayo okubona kusenzakala. Xa kusenzakala okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018 ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulwelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo, ngeyakho ingqobe.
Hayi, limqodo le ekhuluma ngobaba uNkomo, but inkinga ebakhona yikuthi siyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili kuphakathi komphakathi. Nxa sebengasenze ngale, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa uDlakela. Okukhona yikuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenzakala khona uDlakela ngabayefika bakhumise laba bantu abezimbakela umndoda yiza ngalezano abana ne-MDC ngoba izano yelwa yodwa ne-MDC elwa yodwa ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile ngabakhulumi nje kubahlalisa umphakathi ngabakhulume besenza lapho kuba noDlakela kakuyesizwa ulungizelo loDlakela.
So mcabango omuhle yini lo baba Nkomo?
No, umcabango omuhle ngivumelana laye ukuthi nenkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana ngoba lapha sakha isizwe, kasakhi bantu bakamdakabani abantwana bayiphi party, sakha isizwe. Isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo. Kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonokho. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi yinto esayilwelayo i-freedom of speech, i-freedom of association, asikwenzeni khonokho.
Umnumzana Effort Nkomo lilunga lezanu PF obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo. Ilanga le Africa Day lilanga elinanzwa izizalwane zezwekazi le Africa ezinengi lapho ezinye ezitshe ezithakazelela khona amasiko azo. Kodwa ukubhidlika komnotho weZimbabwe sokutshiye izizalwane zaleli lizwe ziphila kwamanye amazwe lapho ezingaphathwa khona kakuhle zibandlululwa njalo lamalungelo azo engahlonitshwa. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Philip Ndlovu oyisizalwane seZimbabwe ohlala kwele Botswana lo mnumzana Owen Mkhize laye ohlala kwele Botswana.
Ya lolu suku lolu luqhathekile baba masi semazweni ethu ngoba manje esiyabheka ngapha mabenzi Africa Day thina ngale khaya kasiyenze Africa Day ngoba ziningi izinhlupho esibhekane nazo ngithi
wena ke mnumzana Jo yini imbono wakho ngalolu suku?
Ngibona ngazani into le ukuze sibe ngeAfrica sitsho amazwe wonke abantu abamnyama. Ngakho kusitsho ukuthi leli langa siyabe singabantu abafake amakhanda abo ndawonye silombono munye. Kodwa ngenxa yokuthi vele thina ngingakwazi ukuthi kusenza kuyini asiwelelani ukuthi sihambe kwaloli langa kuphela sindawonye. So into zakhona ngathi into yakhona iyahlupa. Kathesi njengokukhuluma kwalo munye wami uyatsho sibili thina siyenza ngomumo esikuwo ekhaya. Lalaba bengapha, lalaba bangapha, lalaba bangapha. Kodwa abanye abantu ingathi kakhulu njengamakhiwa bayabambana. Nxa kuyinto vele abafanele behlangane kuyo bayabambana. Kodwa thina abantu abamnyama kwayehlula lokuthi vele size sibe lolimi olulodwa olwethu thina abantu abamnyama.
Ngombono wakho njengomuntu ohlala kwele Botswana, umphakathini uyavumelana nilawe yini? Bayathakazela na izizalwane zeZimbabwe?
Ya. Uqinisile sibili abantu beZimbabwe abantu abangemuva kwekhanda ngitsho umzimba oweZimbabwe uyakufuna. Kodwa into esingehlula mina ikhanda lomzimba akuhambelani unjisise isindebele sami kulapha okulenkinga yethu okwekuthi ngakho futhi ungakukhengela tokusiba luhlupho lokuthi labanye bethu futhi abantu abamnyama abakwamanye mazwe bangani banjalo futhi bese ngikukhangela ngendlela ukuthi amakhanda wona wonke amazwe aweAfrika kungani bengabambani bebe lento one engazobambanisa abantu bonke kuyehlula.
Mkhize, wena ke ungathi umphakathini kwele South Africa uyathakazela la na izizalwane zeZimbabwe?
Ya ngapha thina baba sihlezi nje okokuzincindezela but ngezinkulumo ezobe zikhulunywa ukubona siyabaqedela emsebenzi. Ngathi vele ebantwini abamnyama bonke abansundu akwela freedom ngoba imizimba singafana but ingqondo ziyachiyana baba. Omunye la ucabanga okwakhe, omunye la ucabanga okwakhe. Abaningi bazihlukanisa ngendaba zezilimi thina esizikhulumayo.
Ngifuna ukuzwa ke Nkize, ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze siqale ukubambisana njengezalwane zonke ezwekazi ele Africa?
Ya, umbono khona engingaqala ngasekhaya into kumele ukubona iyenzakale ukuthi njengoba kusiza okhetho lwezayo ukuthi sisukume thina lapha egangeni sihambe siyovotwa sikhiphe umongo lempelo okhona nguye ongani uyenze ukuthi abantu baphambane kakhulu ekuphileni.
Umnumzana Owen Mkhize isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lo Philip Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Kwezemidlalo lamhlanje sizwe impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamhlanje kuJoseph Njanji.
Iqembu leChicken lihlohlelwe ngukapteni walo Moses Jackson yena oluchayela emambuleni umdlalo osusiyafika emaphethelweni. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken selilemiklomelo elijumi lanhlanu ikanti iqembu le-Islanders lona lilemiklomelo elijumi lesikhombisa. Umdlali wekhetho ezintatheli ukuba nguyodlale ukwedlula abanye nguGuide Godard yena othi usekelo waluthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu leChicken yilo lumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu leChicken belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakobulawayo njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela le iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu
ngoba phambilini kwalomdlalo besisehluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizisenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakobulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyadala ona beselidlale imidlalo yembala lidliwa linqobe letriangle nge-3 kanyaya emdlalweni obusenkundleni eMorris Depot. Iqembu leZPC Kariba libe nguchikilo bhanqale leChapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela eMambuleni emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga. Iqembu leShapane Mine libhaxabulele Bantu Rovers nge-4-1 ngaseMaglas kuthi emdlalweni obusenkundleni eDiliva Dzimu esedolobheni leBeitbridge. Iqembu leCholocho litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalaneli lemiklomelo engama-22. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ijaheli dala uJayza Majaha Wotwa Ndlovu Jayza Marabini ehlabela kamnandi egqibake uhlelo lwethu lwalamhlanje uthi yena yamitha kanjani intombi kanti ke kayikabi lamabhele ngitsho lokuphuhla kayikaphuhli kwenzakala ntoni lapha. Hayi ke kwanele sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ELeZimbabwe namhlanje limanyanela amanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day. Olibalelisayo nguNtungamile Nkomo lingayikatshana liyalandela uhlelo lweLive Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.